Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo abopha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with kwakhiwe isekelo sombuso esitsha i-ZC.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Ngoblessing hali kusegcekeni wayelilungabe thwele TCC yikho phela kwase nyamalele yithe sasemdinga nje TCC kambe ngawaye kumasele ezanupf wayesengazangesize labo bemdinga ukuthi senyamalele sethinjwe ngelinye ilunga lezanupf.
Iziphathamandla zebandla lezanupf ezazisomisela imuli yakumoblessing hali emanyame etshitungwiza ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuchiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuchiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunenge. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Inidoda!
Ngekulezihlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-TCC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBomandaza, usikhucamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla lemabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Pazo uyashoko renami takanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo taraskirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati
munhu akanga atora nyaya yakati ngatidaro because nyaya yamanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese, okubandla le-Labour Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bakwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, kasikhaleni sile themba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenza i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabenhle yabenamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Xa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika-17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla leZANU-PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali i-evidence ikhona lona wayelilunga leZANU-PF ngoba thina sinento engama-cell registers lawana nabegcizisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Ukhona kuma-register ethu and lapho into esenzakala konke lokhu senzakala bakhona babekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. Kuge sebenzi abantu abangabe kubanga kumbe ukuthi ayinjana le ebangwa kube luthando bewini izamthethe nayithi ngena ngathi khona pha and umuntu owabulala uma blessing phansi siyakwazi ukuthi ubanjwe kanti sikhuluma ukupolice custody uwa appear ngabi ecourt so konabo ke amahuman abuses angathi and ukukhangela u-honorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kanti sikhuluma so u-honorable Sikhala bevele out ku-bail from i-high court iyamtshela ukuthi kona ungasandlaleli ku-social media usenza izinto zona lezo zenzayo but now uthi ubonile umuntu lo i-defiant kumbe ufuna uphuza i-point kumbe ufuna ukutokoza ngabomo usiyabuyela aphume ku-social media freedom violence
nanso baba Ndlovu
Amo blessing ali kusegcekeni wayelilunga le toilet triple C yikho phela wathe nyamalele yithetha sendinga le triple C kambe ngawa ekumasele ezanipif wayithaza ngesizwe laba belidinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanipif kusegcekeni kusegcekeni nje lokho lapha sebekwenzayo ukuzama ukuvala bese besithi hayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bachithela imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela umo blessing ali lokho kumgceke uma blessing ali belilunga le triple C sindingileke sethunjwe izana uPF wabulawa hayi kucacile kumele ukuchasisa ukuthi laba bathiselwe imizi bathiselelwa imizi njalo kwaye futhi sebephinde kwaba yibo ababotshwayo kuyibo abathiselwe imizi abayenzelwe isuku esinjalo yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hatshi kalikho le lawyer elimele uma blessing ali selibotshwa Umela sole job Sikhala mela ngathule phela ngayebona ukuba kusenzakala mela sole ngoba uliloya umele emuli ako blessing ali uthi hayi kwenzakalayo akusikho lamalunga etriple C sechisela imizi akusikho umela ukukhuluma ngesabi ukuthi sengabothe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso
Baba Chuma nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphendeli bona abo ngicela ukubuyela ngidlale emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikhala umo blessing esebenza elozini municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athola ukuthi angathola lelo ncedo lokuthi kona amelezi kazange athole igqwetha umo blessing kazange esese-right ephila edinga uncedo olwegqwetha ojob Sikhala kalekhona wayengu-MP vele kwabana bayali umsiza namhlanje ujob Sikhala sekena usengomuntu osekhulumela umo blessing uselibgqwetha nabomo blessing ngaliphi this is all about politicking then kube sesingena sesishiya leyo sesingena kuleyo okhuluma ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni ibuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana uPF uyabuzwa unfortunately so ezizinto sezibangela impilo e-Ukraine nase-Russia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-2 liters lakho isimo $7-8 njengoba i-$7-8 lapha eZimbabwe ifuel ikhwelile kona legolini njengoba lalapha ikhwelile so so sibuza uhlungu sonkeni kodwa abantu beZimbabwe abamkodo bayakubona bakunazela kathi uhlungu lombuzela ngaphi ye lobo obusokubiswe yimpi e-Ukraine ngase-Russia siyabubona kodwa vele thina besivele siphakathi kobunye uhlungu obubiswa ngamadoda labomama abasukuma bethi emakhiweni fanga lo pressure fanga mu-sanction abantu behlupheka siyabubona yikho bona ukuthi kona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya thina sisekela iqembu elima lati noma kuwuhlungu yikho nto kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ukuthi kona ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha one day uzathi umfono sithi a baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuxhubazele ezanise bathi hhayi namhle ngowezanu uphilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi nguthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi izanu uPF kumnyaka ozayo abantwana bezimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho lukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi batshintshe isystem yonke kawani ngoba izimbabwe isifana lendlulyana oyithenga ivele imangobongobo ufika uyidilize uqalise kutsha ku-foundation lapho sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge istendi kuphela
So that's when over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanenge amaZimbabwe afike sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethuleka nabo ngesileka abatshintshe labo kungena abanye sintana ngobunengi bethu. Hhayi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandla elilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla lesi-CCC ubexoxa indawonye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo we Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amachumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathelo lezindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sekelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalalela uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-CCC lokhulume sedinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho, vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo, kodwa ke ngizama ukuthi ngigqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasukuma ama-youth wabuya umbuso ezandleni ezilungileyo. EZambia kusukuma ama-youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako, thina sisalapho esingaya khona, asisela ngenye indlela sesilindele nje ukuthi ukufa kuphela. So ama-youth lingasukuma 2023 likhuphi ilizwe lele lokho belikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe-40 2 years zehluye kuphuma edakeni. Libone ngani imoti ngabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikhonza vele iphume. Sesi siyikhala libonele khona bobu yehlulekile. Behlulekile laba, hhayi iseki yonke le baphoza imadlanyana nje kuncane ukuthi hambe yekhuluma uthi akusiqiniso, akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hhayi ababusi abakudala behlulekile. Kade lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalowo khona kathesi. Ilona qiniso le ukuthi kaSmith wawungcono. OkaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osowayezigambagamba lokumgwaqo kaSmith. EGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodulo elilodwa vele kuyabademonstrate kuhle kulaleso kulungisiwe. Lapha hhayi akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu. 2023 asivaleli ngebheji kuphela, kungena iyouth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labo umqondisi basesebatsha. Choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi njalo lizasela umsebenzi wesu. Ngiyabonga
bazakazi be-Studio 7, sanibonani. Ngicela ukungazichika mani ti ngiphawule njengento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amaZimbabweni ayihloniphile babanika ithuba 42 years yonke amaZimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto, izazitshintsha izinto, kodwa ihlulekile. Now i-time ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye, sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana, ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kumbusolwana okwakubanjisweni, izinto sazibona zitshintsha kubanjisweni. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso yawo ihlulekile. So ayikidedele leli iqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo, ngoba vele yilo leli yayibambisane lalo ngomu 2009. Noma selatshintsha igama kungaseyilolo gama, kodwa kusala kuseseyiqembu eliyi-1. Noma sokwashintsha kumbe umholi, kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikubadedele bebuse labo bebodwa. Sibona ukuthi bebodwa bazoyenza siba abaphiwe nje 5 years nalesibone ukuthi bazoyenza bazoyenza libona umbangeke bazame na ngubizana uPF isekho into engabisa iyenza ichance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanjona ama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngubisikade basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamaZimbabwe so now izana uPF time ukuthi udedele abanye njalo sicela izana uPF ihloniphe iconstitution ihloniphe amalungelo abantu namapolice aseZimbabwe amapolice akithi abayekele ukusekela izana uPF nezek ayekele ukusupport izana uPF abasupport amaZimbabwe ngoba izana uPF aso maZimbabwe maZimbabwe ngabantu laba abavotayo amaZimbabwe so mapolice zek judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kubaleke besekele izana uPF ngoba izana uPF isiyehlulekile ayiphume embusweni nje ngokuthula idedela abanye ngiyabona
sanibona abantu bayithi linjani ngezindawo lesindawo hayi kunalezana uPF lesiqala ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amanga ithi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sikhamba ikampeni ngotshwala izana uPF alezi zehluleki lezi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala buyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala uthoni utshwala kanje zikhampeni ikhampeni nangotshwala berobha abantu langotshwala bafundisane abantwana hhayi lezi zehluleki zizalo lezi izehluleki kazirobha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bakhampena ngotshwala kahle kahle hhayi laba abantu laba sekuright laba vela kusela umuntu obafunayo abantu bezayo kambe unganikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi uye mnikeza utshwala mahhala ukhampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo sebirobha abantu lezinto ezingela ngqondo angeke ukhampeni ngotshwala hhayi loba sekuthiwa yikukhampena vele obvious laba abantu okusela umuntu obafunayo xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakhampena ngayo akula muntu obafunayo lapo akula muntu ongafuna ukudubo olufana lwezana uPF laba vela kulantu yonke indawo abantu bakhathele ngezana uPF sebeze berobha abantu bebarobhe nangotshwala ama-youth istent kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani kustudio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa umnankagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu le nto ngoba le nto eyenzakaleyo iyinto embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi uvota evotele umnankagwa ngumuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yilida yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu ke sifinyelele abasakazi be-Studio 7 siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli bonga kakhulu u-AD Mnangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ebendilokhe ngihlele ngilame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamadedi konke lokho uhulumente usecwetisile eminyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezoncwadi asandeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakhampena uhulumente mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asandeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-ward 5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kine ingakwazi ngizawuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ukuba mnankagwa asozabe abuyezwa ukuthathela isitupha sakho kodwa ukusalayo zabule isitupha sakho siyabonga esandleni wobuningi bakwethu ebe-ofisini siyelandela incwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi balibhewula khona ngapho mabhewula hambani hambani uhlelo luyezwa khona manje kungakabi lansuku ezingaki lungiselelani ukuthi kulihambela kubo khanseli liyebuza ukuthi kungadingakalani ukhanseli alilungisele kathesi hambani bakwethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha ewhatsapp ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 uZulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, bayadlala imncintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo kathesi, okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le, bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala kodwa uma siqeda lapho siza kudlani kumbe uma siqeda lapho siyalala khona sebe silala nga-4-4 or sebe silala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile, kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal kujnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi nxa belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. amapolisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana langelihle Zonda Dube. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change enlokitshini le-Lobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.